Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Mbona yifi for his life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kwe Matebele Land. Ibhompu lenzakala futhi e Matebele Land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo e Matebele Land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezihle. Yikho lapho izethu uyaqinisa ukuthi hayi alingeni lizame imizamo. Lanilikele form i-political party. Ngaba ngomunye walaba abantu abahamba baya-form i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bavcina belahlekela ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange. Mbona yifi for his life yabo ngoba khangela ice cream poisoning yenzakala kwe Matebele Land. Ibhompu lenzakala futhi e Matebele Land. Ha asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlalele evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela ke kwenzakala eWhite City ukuthi lokho ekuzona eMatebele Land. Akho ke ukuphepha kwakhe akuthembika kuhle inxawana zethu. Mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzawube ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokho kwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security ku presidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebese behamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo esingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okusha amanzi and kuzaba lemphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvele ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuya ungasazwisisi so kakusena kuthembana.
Kodwa isiphatha amandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mdudza uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni weWange.
Irali le ibingaplanwanga ngumongameli. Irali le ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yeWange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiator kuprogram le yeWange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevele lama-programs akhe ubemele ihlangane lama-investors atevela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yeWange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ufukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona, akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lentatha lezindaba zomsakazi weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa nguNkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Kumele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxo mpikiswano yokhetho equtshelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxo mpikiswano yezokhetho phakathi kweMDCT Alliance leZANU-PF, uMnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
UMnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa wasekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elichumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination si usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo kana ukijima ukhipha la meva kuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uchabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Yasika, yasika shiyo. Hambe ngihleka ngikuthi yabona so you cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke illegal. Akulanto illegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no into le is illegal, but state noma state apparatus i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyathi kule case. But where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombene emgwaqweni ngoba sozowuthintele impendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU-PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sichaya impembe yakho ngani ngoba vele akusoke kutshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke la mnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decisions zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, ukuthi uzokuthi ngikona ngizamthintshela sokusele 2 days ukuthi iminyaka kuphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi OMDC kabakho, oMdura bakho, oPRC yabakho. So nginethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? I-rigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU-PF, yes, ile 2 ways, yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo, anti ye ku-executive. Why ku-executive? The executive can use, or mama, especially in public media, they do follow the head of state, the head of state. Then why is here who private gathering? Bam, then the head of state, Babisha Sibakon. In public media, you can't even force our media, who put you in a Zanin media and the Lenama opposition that we have a land using another study after all. But in the corner, I would say, what made our parties, what would Dana, what would raise it, what would raise it, another result. Kuphumela izekhathesa nithena baphuzile ukukarisa amaphathi zonke aphiwa amathuba, which is fine, siyakunanzelela. Ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaphathi zonke athi anikwe equal lokuzeni kuthi u-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, phoselakho siko.
UNdlovu wenza ingani kahlali eZimbabwe, kumbe wenza ingani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamba, zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthaba ngimbona ingani ube too emotional, ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public leader is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi kwaselakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela ngoba everybody of course tries for his plate. So i-public media nithe engayiphendulela, i-private media nithe angiyiphendulele ngoba i-private. But i-public media owned by the state, there is no way ababengeke beyele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kangikhumeka ngokuthi kwakungela enforcement, angitsho ukuthi kwakungekho, yangilandi kangizwanga kude sini.
Lo ke umnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition, umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeli bomama, sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi, kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane lonkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo kobulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe, uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBaba Felix kobulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo ukuthi bayizibhedlela belatshwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuma-active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union sekuZCTU Women's Advisory Council. Ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ntshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba Tsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezihle. Yikho lapho iZCTU yagcina isithi hhayi, alinge ndizame imizamo lanilike li-form i-political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abahamba baya-form i-political party ye-MDC. Angiyijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ngcene sayijoyina. Thina yithe sayifomayo i-MDC ngokuthi iZCTU yagcina isithi abantu abangu-8 abahambe beye-form i-party. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-president we-ZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, Ubaba uTsvangirai wayengu-secretary general, uMtsvangirai wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengwe-union ye-mines, ubaba uGift Chimanikire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye form i-party. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesi isibanga esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathi singakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngaphi ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi sabangenile, khangela khona kuzani ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukula uzomama banjengoThokozani kubi, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva besesaba ukuthi bangene ezintweni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi, siza kulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ungumama, because uvele emathebeleleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ngamafitshane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khubhe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi leAfrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu leSenegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikaGroup H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphutshe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanqa leColombia kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye. Kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia. Njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup leyi kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba usizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni. Not ukuthi team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay leRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain leLeportugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France leDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Take it, man, get cold,
Imali yexolo isigqibela ke uhlelo lotlwa lamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eseWhite City. Ibandla lezanu PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.